Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 1 kumabasa 2019 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
We want to assure everybody in this country.
Sifuna ukuthembisa umuntu wonke oselizweni lethu ukuthi senza konke okusemandleni ethu ukubona ukuthi umuntu wonke uvikelekile. Isisekelo sethu sombuso sivikela wonke umuntu ngakho kungumlando wethu ukwenza lokho.
Uhulumende wele South Africa sekhuthaze amapolisa ukuthi aphuthume abophe abamemethekisa udlakela ekuhlaselweni kwabo kwamanye amazwe okuqhubekayo kulelo lizwe.
Uhulumende ulakho ukuthi aqakathekise abalimi ikakhulu laba abalima ugwayi ngenxa yokuthi yibo abasilethela imali yaphandle, imali ye-US dollar elizweni. Ngakho ke nxa esebaphatha ngendlela enje lokhu kutshengisa ukuthi sizalahlekelwa sibili linani labalimi abalima ugwayi.
Abalimi begwayi bakhala ngendlela entsha yokubabhadala ngedola lemelika esetshenziswa lonyaka ngamankampani athenga isilimo sabo emkambo yegwayi. Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi kulesandla esibi esingenele kukhetho olwenziwe ngempela viki elokitshini le-Country Park koBulawayo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Uhulumende wakwele South Africa sekhuthaze amapolisa ukuthi aphuthume abophe abamemethekisa udlakela ekuhlaselweni kwaba kwamanye amazwe okuqhubekayo kulelo lizwe. Le nkuthazo ilandela umhlangano oqhutshwe ngaba kuhulumende bendawonye labameli bakwamanye amazwe kwele South Africa ngemva kokuqhamuka kodlakela lokukhethana ngemihlobo KwaZulu Natal eLimpopo. La seLimpopo kubika intathelizindaba yethu uBenedict Nhlapo.
Lenkuthazo yenziwe inkosikazi Lindiwe Sisulu umpathintambo wezobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe. Unkosikazi Sisulu utshela bezindaba ukuthi sekubunjwe ikomiti ehlanganisela abameli bakwamanye amazwe inhlanganiso ezizibeleyo amapolisa lezinye ingatsha zikahulumende wakwele South Africa ngenhloso yokuqeda du uhlupho lokuhlaselwa kwaba kwamanye amazwe.
We want to assure everybody in this country.
Sifuna ukuthembisa umuntu wonke oselizweni lethu ukuthi senza konke okusemandleni ethu ukubona ukuthi umuntu wonke uvikelekile. Isisekelo sethu sombuso sivikela wonke umuntu ngakho kungumlando wethu ukwenza lokho.
Lomhlangano ulandela ukuhlaselwa kwaba kwamanye amazwe eDurban esabelweni sakwaZulu Natal kanye laseLimpopo. EDurban amakhulu ezalwane zakwamanye amazwe abaleke ayacatsha enkambeni zamapholisa. Kuphinde kwatshiswa amaroli atshayelwa ngabakwamanye amazwe abatshayeli bawo beseteswa umlando wokuthathela izalwane zakwele South Africa emsebenzini. Sekubuye kwavela njalo ukuthi kulomlezo ogijima kuhlelo lokuxhumana olweWhatsApp uxwayisa abakwamanye amazwe ukuthi baphumele izweni kungakedlula ukhetho lwamhlaka 8 Nkwenkwezi ngoba kungehlula lokho bazawukhomba olotshwala. Kodwa unkosikazi Sisulu uthe abantu bangesabi ngoba iningi yale milayezo ngamanga kanti amapholisa azasebenza gadalala ukuthi lokho kungenzakali. Abakwamanye amazwe ke bona bakhala ngokuthi kudala kulokhu kusethulwa amakomiti nenhlelo zokulwisa ukuhlaselwa lokhu kodwa kuqhamuka phose iminyaka yonke. Kodwa ke ummeli we-Democratic Republic of Congo kwele South Africa umnumzana Ben Mphoko uthi ngeke bagoqe izandla ngesizathu sokuthi inhlelo ezizanywe phambilini sezehlule.
We can't stop. We need to continue to find answers.
Ngeke sime singenzi lutho. Kufanele siqhubeke sidinga isisombululo. Ngibone ukuzimisela okukhulu kubaphathi ntambo ababili ebesilabo lamhlanje. Amapholisa kanye labameli bakwamanye amazwi ngibone ukuzimisela.
A sense of commitment.
Le yinto egcizelelwe ngobona ngoqhutshwa kwenhlelo zenhlanganiso yezizwe zomhlaba kwele South Africa e-United Nations, unkosazana Bekele Thomas, yena okudaze zonke inhlangothi ezithintwa ilolu daba, ukuthi ziqaphe ngamehlo okhozi ukubona ukuthi uhlelo lokulwisa izenophobia olwethulwe yi-South Africa mhlaka 25 Mbimbitho lonyaka, laleze osokuvunyelwane ngazo khathesi ziyagcwaliseka ngokupheleleyo.
We have to assume our responsibilities and make sure.
Kufanele sonke sidlale indima yethu sibe leqiniso lokuthi lolu hlelo luyasebenza. Ukuze ngomnyaka ozayo singaphindi sihlale phansi futhi siphinda-phinde sikhuluma ngento yinye.
Again and again and again.
Ngosenjalo umgcinihlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum njalo isizalwane saseZimbabwe uMnumzana Vusi Muzi Sibanda uthi ihlolisiswe inhlanganiso yakhe itshengisa ukuthi lokhu kuhlasela kuqubuke ngesikhathi kuhlaselwa izizalwane zakwele Malawi ebesetheswa icala lokuntshontshela enye imuli yakwele South Africa eDurban.
Esikukhuthazayo ukuthi abelungu lamaphoyisa kubalekile ukuthi babophe bonke abantu abephula umthetho, abantu bahambe bayogwetjwa ukwenzela ukuthi abantu babekwazi ukuthi izaphula umthetho azidingakali emphakathini. Yikho kuzosiza ukulungisa lenxushunxushe khona esifundani sase KZN.
Ngosenjalo imbiko engakaqinisekiswa ithi abachayeli bamaroli abadabuka eZimbabwe leMozambique bafunga abagomela besithi labo bafuna ukutshisa amaroli adabuka kwele South Africa azangena kulawo mazwe. Abameli bakwamanye amazwe laba bazahlangana futhi ngolwesihlanu besemukela umbiko wamapholisa oveza isisusa sokuhlasela lokhu kanye lokuphendla umhlahlandlela ozahle ukuqededu. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Abalimi begwayi bakhala ngendlela entsha yokubabhadala ngedola lemelika esetshenziswa lonyaka ngamankampani emikambo lapho abathengisela khona isilimo sabo. Kubika uGibson Bebe.
Abemikambo yokuthengisa igwayi bathi babhadala abalimi ngemali yohlobo lwama-RTGS ukuthi abafuna ingxenye yemali yabo ngedola lemelika kumele baqale babhalise amabizo abo ahanjiswe ebhanga elikhulu lelizwe ele-RBZ lapho abazamele banikwe isilinganiso samachumi amahlanu ekhulwini 50% semali yabo yonke. Umphathi ntambo wenkampani yeBoka Tobacco Flows unkosikazi Rudonya Kushka uthe udube ukuthi iningi labalimi alikazwisisi le ndlela entsha yembadalo.
I think one of the reasons is maybe the farmers are not understood the payment process yet.
Isizathu sokungabuyi ngokuningi yisokuthi abalimi abakazwisisi indlela yembadalo yalonyaka ngoba kwaba lenguquko esehlukene le ndlela esasibhadala ngayo kweminye iminyaka. Ukubuya kwe-interbank exchange rate sekukhathaze abalimi ngoba abasazwisisi okumele bakwenze ukuze bathole imali yabo ngedola lemelika.
Okuhlupha abalimi ukuthi ukuze bathole ingxenye yemali yabo ngedola lemelika kuyamele baqale bevule ama nostro account wona abangakawazisisi ukuthi asebenza njani. Phezu kwalokho imali yabo kuzamele ithenge idola lemelika ngesilinganiso se-interbank market esamadola amabili lengxenye $2.50 RTGS.
Pay them 100% of their proceeds in their RTGS account.
Thina sibanika inzuzo yabo epheleleyo ngemali RTGS, kodwa nxa befuna imali yabo ngedola lemelika babhalisa amabizo abo kithi siwahambise e-TIMB eyiyo ezawasa i-RBZ lapho abaza kuyaphiwa imali eyisilinganiso samachumi amahlanu ekhulwini elilodwa 50% ngedola lemelika kunzuzo yabo yonke.
Wasebenzela emkambo weBoka uMnumzana Thabani Nkomo uthi uhulumende bekumele esebenze lemikambo yegwayi ukuze bancede abalimi ukubavulisa ama-NOSO account ngoba kudingakala amachuma amabili amadola emelika i-$20.
Yebo, uhulumende ulakho ukuthi aqakathekise abalimi ikakhulu lapha abalima ugwayi ngenxa yokuthi yibo abasilethela imali yaphandle, imali ye-$ elizweni. Ngakho ke nxa esebaphatha ngendlela enje lokhu kutshengisa ukuthi sizalahlekelwa sibili linani labalimi abalima ugwayi, okuyinto embi ikakhulu kunotho yethu sikhangele ukuthi sidinga imali yakwamanye amazwe ukuthi ingene elizweni.
Inhlanganiso ye-Tobacco Industry and Marketing Board TIMB ngeviki epheleleyo ikhweze imbadalo yokuthengisela igwayi emkambo e-auction isuka kumadola amanye lengxenye i-$4.50 isiya phosa kwayithoba minwembili i-$7.70. Umnumzana Pascal Madiri uthe lokhu kwengeza indleko yabalimi ngoba intengo yegwayi lonyaka iphansi.
Intengo yokuthengisela ugwayi ngama-$ kuluhlazo ngoba intengo yogwayi iphansi kakhulu, ngakho kuzathiya abalimi bengelalutho.
Intengo yegwayi kusisindo sekilogram elilodwa ibithengwa nge-$1.66, okuyintengo ephansi kakhulu kulinganiswa neminyaka edluleyo. Inhlanganiso ye-TIMB ithi kuze kube namhlanje sokuthengiswa igwayi elisindwe esedlula kancane inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 529,000 kg, okuyisilinganiso esincane nxa kuqhathaniswa lanyakenye isikhathi sinye lapho kuthengwe izigidi ezidlula amakhulu amabili lengxenye 252,000,000 kg. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi kulesandla esibi esingenele kukhetho olwenziwe ngempela sonto elokitshini le-Country Park kobulawayo. Eloba enkundleni yokuxhumana e-Twitter, uChamisa kavezanga ukuthi isandla asichoyo ngesikabani, kodwa uthe ibandla lakhe lizathatha amanyathelo aqinileyo. Ibandla le-MDC linqotshwe ngelezanu PF kukhetho lokudinga ukansila ka-Ward 28 ozamela i-Country Park. Lokhu kudanise kakhulu abalandeli baleli bandla ngoba ibandla lezanu PF ebelimelwa ngumnumzana Kidwell Mujuru belingela ngitsho lo kansila oyedwa kumansipala wakobulawayo. Ibandla le-MDC belimelwe ngamalunga amabili, unkosazana noMagugu Mloyi lo mnumzana Colette Ndlovu. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo msekeli wesikhulumeli se-MDC kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu wambuza ukuthi kanti vele kuhambe njani.
Okokuqala, iZANU-PF irege ngokuthenga abantu kusele amalanga amabili ukuthi kuvotwe. Abantwana beZimbabwe lezinye inhlanganiso bebekhiphe impuphu bakhipha irayisi ukuthi incedisa abantu ethimanimani abehlelwe ngucyclone Idai. iZANU-PF yasithatha-ke lokho kudla ngoba abantu bakithi kakhulu emadolobheni behlupheka, bayathiwa lokho kudla ukuthi bavotele-ke owezanu-PF. Okwesibili, sikhangele i-aphathi. Abantu kabaphumanga ngobuningi ezindlini oba sikhangele ukuthi abantu abaphumileyo kabafikanga ingxenye yalabo abavota ngomnyaka ophelileyo ngo-2018. So abantu abaningi abaphumanga ezindlini. Nxa kube njalo, yikho kunike iZANU-PF ithuba njalo lokuthi inqobe ngemva kokuthenga abantu ngokudla. Yebo, kambe kwenzakele konke lokho, kodwa-ke lathi njengebandla le-Movement for Democratic Change kusamele siyehlala phansi sizinuke amakhwapha kunenge nje esingazange sikuhambise ngendlela. Okumele sikuqondise, sisondele ebantwini, silalele abantu abakukhulumayo. inkokheli zethu zonke zisuke zivela ebantwini.
Khona vele kuhambe njani ukuthi kube lamalunga amabili ameli ibandla?
Ye, ikho ngikutsho ukuthi okunye kumele sihlale phansi sekulungisise. Umkhuhlane lo uqale ngomnyaka ophelileyo sesiya kukhetho ke lukamongameli lwabantu bedalwe eParliament lama-councillors ke i-general election. Lapho waqalisa khona umkhuhlane nalo wama-double candidate. Manje ke sibona ke uqhubekile waze wasuka ke ngayo kulesi sikhathi. Ipoke umongameli webandla ke u-advocate Chamisa ke ukhulumile ukuthi hayi kube ngokugcina khona lokho sezafaka ke unyawo lwakhe phansi abona ukuthi akwenzakali njalo ngoba kwesinye isikhathi inkokheli yabe icabanga ukuthi izinto zilungiswa ke ngendlela kade etshelwa izinto ezingayisizo phansi kungenziwa kuyikho. Mbona ngani nje into ezalungisiswa ke usekhulumile umongameli webandla ke uNelson Chamisa ukuthi hayi kube ngokugcina ukubonakala kuza ama-candidates amabili ekhethweni.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC kwaBulawayo obexoxa icingweni lo Chris Kande weStudio 7. Ku-Life Talk lamhlanje sikhangela ukunqoba kwebandla le-ZANU-PF ukhetho lokudinga ukansila welokishi le-Country Park kwaBulawayo ngempelasonto. Tumelani i-text message kumbe i-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Abenhlanganiso enceda abafundi ngokubabhadalela indleko yezifundo lokuthunga impahla lokudla eMopane Foundation International bebambisane labenhlanganiso ye-Inspire Women, Men and Children sebesungule uhlelo lokufundisa abazali ababalisi labafundi ukuthunga imvunulo esetshenziswa ngomama lamantombazana nxa besesikhathini. Kubika intatheli zendaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Iningi lamankazana afundayo ngesikhathi besemfuleni bayehluleka ukuya esikolo ngoba bengela mpahla yokuvitsha okubangela ukuba basalele emuva kwezemfundo ngoba nyanga zonke phose iviki bayabe bengayi esikolo. Oqhuba uhlelo lokuthunga imvunulo yokuvitsha unkosazana Nozithelo Ncube uthi uhlelo lolu balusungule eShurugwi njalo bazaqhubeka kuzo zonke izikolo ezilabafundi ababancedisayo.
Sihambe saqalisa uhlelo lwama-reusable sanitary pads. Uhlelo lolu luphathisa kakhulu omama, amankazana, especially lapho silama-beneficiaries khona. Izikolo zonke ezi-under iMopane Foundation International sizaqhuba uhlelo lolu. But okwakhathesi uhluphe esibhekane lalo imali ezokuthenga i-material nokuthi sibe sihamba siyafika ezindaweni zona lezo ezilama-beneficiaries ethu.
Isi labazali bedlondlo primary school eShurugwi South abedlula amachumi amahlanu bebethe gwaqa ngolwesithathu befundiswa ukuthunga imvunulo yabomama engageziswa isetshenziswe njalo nje okweminyaka phose emihlanu. Unkosikazi Laita Chatenga uthi uhlelo lolu luzabanceda ikakhulu amankazana asasesikolo ngoba iningi labo selikhulile.
Abantwana bethu abangamankazana badube kokumangalisayo. Thina yethu sesikhulile, sakhula sidabula ingubo. Kodwa abantwana ngathi sesikolo liyakwazi ukuthi ama-grade 7 ona la khona bakodlodlo. Amanye evele esikhathini sahamba kudala. So kuzasinceda sibili.
Umbalisi wedlodlo primary school unkosikazi Sekayishura uthi sebezathungela abafundi babo limvunulo esikolo ngoba bavame ukuwona izigqoko laleyo ethengwa emavinkilini isidula kakhulu.
Sizasithunga sinika abantwana even lapha esikolo bayaspoila kutsho ukuthi kubuya sinceda kakhulu. Amapeza ayadura kutsho ukuthi lokhu yiko okuchiphileyo.
Esinye isakhamuzi esiphatheke ezifundweni kanye zokuthunga izivijo unkosikazi Rita Ndlovu umgcini sihlalo wendlondlo Primary School Development Association uthi lolu hlelo luzanceda kakhulu ngoba iningi lamantombazana bezintandane bengela ababanakekelayo
uncedo lolu luhle kakhulu mntanami ngokuthi thina njengabazali sesiyancedana labantwabethu kwesinye isikhathi umntu uyabe engela mali so nxa engela mali angathola lokhu kuyanceda kakhulu luncedo oluhle fani lolu emuntwini ongela mali anti uyabona ukuthi kathesi abanye abantwana bezikolo lapha bayahawula abanye abantwana bona laba elibancedisileyo laba uyabe ehawulile umntwana kungela lutho lokubamba umzali sowafa ugogo sowafa ukhulu sowafa so nxa sokubuye kunje kuyanceda
unkosikazi Jester Ndlovu uthi uhlelo lolu luzanceda hashi intandane zesigaba kuphela kodwa labaswelayo
kathesi basifundisa lonye uhlelo lokuthi sisizalungisela abantwana bethu ukuthi bakwanise ukuzigcina nxa sisesikhathini esibi bazigcine sithola into yokuthi ungagqoka ubuye uwatshe ichaywe iwome kwalalokhu esithenga amaphedi adulayo mayi babo ngithabe kakhulu njengobana limbone ngiseqa ngani ngaze ngiqamuke ngithabe kakhulu ngoba ligcina intandane zenu lezingasizo zenu ngisemphoseni 20 inyembezi ukakhulu kufili ngoba lingenzela into engingazange ngiyibone ngiyabonga
unkosikazi Veronica Gwizi ubonge abemophani Foundation International ethi baluthandile uhlelo ngoba impilo inzima kulezi insuku bacela ezinye njalo inhlelo ezizaphakamisa abafundi kulesi sigaba
lolu hlelo siluthandile kakhulu ngenxa yokuthi siyabona ukuthi insuku zizima la futhi abazali ukuthi bathole imali lezana zokuthi bancedise abantwana babo especially amankazana imali zangkhona ziyahlupha so siyalubonga lolu hlelo lokuthi luncedise abantwana bethu abalapha isikolo besithanda ukukhona khona ngabe futhi babuya futhi lezinye inhlelo ezakwenza ikhongo nalathi sikwanise ukuphathisa abantwana bethu lapha
inhlanganiso yemophani Foundation International ilenhlelo zokuphathisa abafundi ezikolo zemfundo yaphansi laphezulu echolocho eshurugwi enkayi ekezi lematopo isiyanelise ukubhadalela abafundi imali yesikolo ukubathengela amabhuku amayunifomu lokudla kulolu hlelo olutsha bathi baqoqa ukufundisa ababalisi labazali balezi izikolo ukuthunga imvunulo yabesifazana uma besesikhathini intengo yemvunulo esetshenziswa kanye ilahlwe isuke yaqonga okwesabekayo kusukela ngomnyaka odluleyo ngimele iStudio 7 ngiseshurugwi South ngingu-Anastasia Ndlovu
Inhlanganiso elwela amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association ithi umndeni olabantu abahlanu eZimbabwe usudinga imali ephezulu kwe 3,000 RTGS dollars ngenyanga ukuze wenelise ukuphila kuhle njalo uhlawulele indingeko zawo ezimqoka ezigoqela irent ukudla lokunye okuthiyeneyo kodwa inhlanganiso le ithi abantu abanengi kabayenelisi limali okusuke kubadlise imbuya ngoluthi sixoxele sikhulumele salenhlanganiso umnumzana Efidlela Ncube
ungakhohlwa ukuthi leyo mali esiyibalayo siyabe singakhulumi nge-school fees siyabe singakhulumi ngemali yesibhedlela siyabe singakhulumi ngemali okumele ibekwe eceleni yokuthi yokungcwabe siyabe singakhulumi ngama-insurance ezindlu singakhulumi insurance yezimota lakho konke okunye ofanele ukuvikela siyabe singakhulumi ngemali yakho yokuthi ubugadi usiye ekhaya usiyakhangela izifuyo zakho usiyakhangela umuzi njengoba uyabe ulawo mhlawumbe ekhaya siyabe singakhulumi ngomuntu ohlezi endaweni enjengedolobheni lapho kuyabe kuvele kufunakala khona irent eku-500 kusiya ku-1,000 sibala umuntu oyabe ezihlalele nje mhlawumbe elokitshini kufunakala i-200 kuye laba abanye imali abayidingayo abahlala emasabhab abahlala emadolobheni badinga imali engale kuka-3,000 ebond ukuthi nje baphile impilo yona leyo elingeneyo engayindawo
bunganani ubunzima ongathi abantu beZimbabwe babhekane labo.
Izinto zonke sezakhwela bathwala nzima kakhulu, ukukhwela yonke into, ukukhwela ushukela, ukukhwela cooking oil, ukukhwela amahlamvu, ukukhwela yonke impilo liyana ekade ikhona izolo lokho. Ungakhumbula izinto ngendlela ebezithengiswa ngakhona emalangeni wona la adlulileyo, ikakhulu kumnyaka odlulileyo. Seziphindwe izikhathi eziningi, kathathu, kahlanu kusiya phezulu kulale kade izolo kuthengwa ngayo, kodwa amaholo kakhwelanga. Lokho kume khona lapho. Kanti kungakhohlwa futhi ukuthi abantu abaningi eZimbabwe abasebenzi bathwele nzima kakhulu, kodwa imali yonke yona leyo iyadingakala ukuthi baze baphile bondle abantu babo. Ngakho-ke kulobunzima obukhulu obungenza ukuthi kusiya phambili kungamangalisi nxa ungabona abantu sebetoyitoya futhi sebesemgoqweni kumbe sebekhalala imisebenzi behlezi ngkhaya ngokuba impilo yakhona inzima. Bafuna ukuthi baphiwe imali yaseMelika okuthiwa ngama-US dollar, uhulumende uthi kalayo, amakampani athi kalawo ngokuba kabayiholi. Bafuna ukukhwezelwa imali yona le yama-RTGS dollars, kuthiwe kayikho. Kodwa izinto esitolo ziyakhwela njalo nje, impilo yakhona iya incipha, bayakhanywa abantu bathwele nzima. Abantwana sebehamba bengadlanga esikolo okuya kwenza ukuthi bangapasi esikolo. Abanathi amaphilisi sebetshona bengadlanga osekusenza ukusila kwabo kwenziwa. Izintandane zilalela zingadlanga, zitshona zingadlanga, ogogo batshona bengadlanga. Kanti ungakhohlwa imali esikhulume ngayo liyana, sisithi thina imali edingwa ngumndeni owodwa. Sikhuluma ngomndeni wesikhiwa, o abantu abamnyama umkhulu kakhulu umndeni. Ukhuluma ngabantu abangu-10, ukhuluma ngabantu abangu-15, ngokuba silalokho okuthiwa yi-extended family. Sondla izihlobo zonke ezihlala khona lapho. Izintandane zethu abantu abamnyama kazigcinwa nguhulumende, siyazigcinela. Abafelokazi kabagcinwa nguhulumende, siyazigcinela. Ogogo labokhulu abagcinwa nguhulumende, siyazigcinela. Ngakho-ke imali egcina idingakala ukuthi wondle umndeni womuntu omnyama, hhayi owamakhiwa lo abantwana abahlanu, abantu abahlanu. Inkulu kakhulu, uyabe usudinga imali eningi kakhulu ukuthi uzuphile impilo elingeneyo, hhayi enothileyo, elingeneyo nje. Ngakho iholayo imali yona leyo kunzima.
Umnumzana Efidlela Ncube yisikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo abathengi, National Consumer Rights Association.
Woba nini sikukhuza, woba nini sikukhuza, sithi yekeli msebenzi yakho emibuzo pelejili.
Sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngaleyo ngoma emnandi exwayisayo njalo. Ukusiphetha ezo suku sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende wele South Africa sekhuthaze amapolisa ukuthi aphuthume abophe abamemethekisa udlame ekuhlaselweni kwaba kwamanye amazwe. Kwanele mthwakazi likhumbulelo yalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.